Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele iWorld Food Program ithi izaqhelisa uhlelo lwayo lokupha abantu abalambayo ukudla eZimbabwe ngoba liqhubeka lisanda inani labantu abalambayo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana David O utshele iStudio 7 namhla ukuthi umumo wendlala uqhubeka usiba mubi ngoba seliqongela fika kuzigidi phose ezintathu inani labantu abalambayo. Ngalokho uthi inhlanganiso yakhe idinga imali yokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe. Okwamanje iWFP ithi ilohlelo lokwabela ukudla abantu abangu 820,000 kuphela ezigabeni zelizwe ezingamachumi amathathu lasishiyagalombili. Umongameli Robert Mugabe uhlele eZimbabwe njengelizwe elibhekane lendlala embi kakhulu lonyaka, njalo lokhu kwenza uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zingenele ngamandla emizameni yokudingela uZulu ukudla. UZulu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe uthi uhulumende kumele asungule uhlelo lokuphekela abantwana besikolo ukudla ezikolo ngoba bebaningi abantwana abangasayi isikolo ngenxa yendlala. Omunye wabalombono lo isakhamuzi semkholokwe umnumzana Mofati Ncube.
Kungancedisa kakhulu ukuthi abantwana baphekele ukudla ezikolweni. Ikakhulu into engikhala ngayo ezikolweni, imali yakhona nayezikolo ikhuphuke kakhulu. Ma ngabe ama non-governmental organization ma ingasiza ngokuthi asize ukuncedisa ukubhadalela abantwana esikolweni, abantu bekwazi ukuthi befunele abantwana ukudla. Ngoba akusizi ukuthi ubhadale esikolweni ngabe abantwana belamba.
Uthi okudanisayo yikuthi esikhathini esiningi osobhuku kanye lenkokheli yosiko yibo abagcina bethola ukudla kuphela, abalambayo abaningi bengatholi lutho.
Kuthola labo nalabo ikakhulu uyabona abantu esingathi ngoba osobhuku, abantu abanjengabo osobhuku kumbe abasobhuku abakhulu what yiwo abantu esithola ukuthi bayahola kuhulumende, but lasenhlanganisweni leziyana noma kuhola izimali yibo labo babhalisile lapho bayathola. Abantu abayibo abahluphekayo bengabe besathola lutho, impilo iza nzima kanjalo yabo.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lloyd Ncube, yena othi akula muntu omele abandlululwe ekwabiweni kokudla ngoba umuntu wonke uyalamba.
Nxa kungaba lomncedo ukuthi asithengele isikafu njalo kungakhethwa muntu, kutholakale kuye wonke umuntu, akula muntu esingathi uyathola-ke kathesi. Kwehlula lathi sinje esihambabambayo ngifiyana imisebenzi, kodwa vele akula lutho ngoba imali zangkhona ezitholakalayo azenikisi womuntu uthenga ukudla kwakhona.
Isakhamuzi seMachinge umnumzana Phumlani Ndebele uthi lanxa bebethembele kusivuno ekade bezasithola emasimini okulima ngokuthelezela, sebevalelwe amanzi yizinwa.
Ama-radiation akhona kodwa manje izinwa iyabuya isivalela amanzi ukuthi singalimi ngoba singabhadalanga amanzi. Isebe ukuthi ngabe izinwa yasinikeza ithuba lokuthi silime, ma singalima bese sibhadala lokho abafuna sikubhadale. Manje base basiyalela futhi ema-radiation amanzi kawaphumi.
Abaningi bathi uhulumende kumele abhekane lo daba lwendlala lolu ancedise uZulu njalo amdingele ukudla kwenkomo. Bathi amalunga ebandla leZANU-PF kumele achiyane lokutshona edlephana ebanga izikhundla abhekane loZulu olambayo.